Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni kwestudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 4 Ncwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi ababulewe ligcikwane le-coronavirus izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF, umnumzana Julius Malema, usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu.
Lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokhu esikwenziwa nguhulumeni kaEmmerson Mnangagwa.
Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owanquma ukuba kumele avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa uchawa ungani umuntu obulala inyoka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi ababulewe ligcikwane le-coronavirus izolo. Njalo lwabika ukuba inani laba le gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezine 4075. Kubikwa kubhubhe abesifazane abane labesilisa abane eHarare, kuthi oyedwa obhubhileyo owesilisa udabuka esigabeni seMashonaland West. Lo yedwa owesilisa njalo odabuka esigabeni seMatabeleland South ngomunye njalo laye obhubhileyo. IHarare yiyo esikhokhela ngasebe bhubhile abangamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 kulandele kobulawayo okulaba ngamachumi amabili 20. IHarare iyakhokhela njalo kunani labantu abalegcikwane leli asebe inkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu 1584. Kulandele kobulawayo okulaba fika phose inkulungwane eyodwa 996.
Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Kuliviki sixoxa labasakhulayo ukuzwa imibono yabo ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lomumo oselizweni kwezombusazwe. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hobe ku-Studio 7.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF, umnumzana Julius Malema, usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. UMalema uthembise ukuvimba iziphathamandla zesigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa ekuqhubeni umsebenzi wazo. Nxa ilizwe leZimbabwe lingaqhubeka lisephula ilungelo likaZulu. Umnotho weZimbabwe ugcile ekuthengiselaneni lele South Africa okungabangela umonakalo nxa isigodlo seZimbabwe singamiswa umsebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi umkhankaso wenkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet okuveza ukunganakakelwa kwabantu beZimbabwe nguhulumende othiwa hashtag Zimbabwean Lives Matter osulumathe phose umhlaba wonke. Sixoxele nobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwean Community in South Africa, othi bayamukela umkhankaso lo.
Lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokho esikwenziwa nguhulumeni kaEmmerson Mnangagwa. Kanti futhi okunye kumele sikuchasise ukuthi umbhikisho obe ukhona ube yimpumelelo enhle kakhulu. Impumela yawo ilokho ukuthi noma abaqoqayo kumbade beqoqa lombhikisho, umbhikisho kade bethe bona abantu bahlangane endaweni lapha abahlala khona babe ngamaxuku amalutshwana ukuthi batshengisele ukuthi kabahambisani lalokhu esibiza sithi corruption, okungahlanganeli kwabo kwenziwa ukuthi uhulumeni uhulumende uthumele ibutho lamapolisa. Khona lokho kodwa kuyimpumelelo ngoba uhulumeni uthethe imali eningi wayifaka ebuthweni laseZimbabwe lemapoliseni ukuthi bagcwale indawana yonke ukwenzela ukuthi abantu bengajengiseli. Abantu bagcine sebezidlalela emakhaya, abantu bangahambi bayakulwa lamasotsha njengalokho esakubonayo kungenwa ezitolo abantu belutha bethatha impahle zezitolo. Khathesa uzange kwenzakale lokho, impumelelo enhle kakhulu. Kusifundisa khona ukuyana uGandhi waseIndia lapho ayekhuluma khona ngombhikisho okuthula abantu bethule.
Ngokubona kwakho kungancedani lokhu? Siyabona ukubana ukutshengisela kwehlule khona lokhu abafuna ukukwenza ku-internet kungaphathisani vele?
Sisiya phambili, sifisa ukuthi lo mkhankaso uqhubekele phambili, umhlaba wazi ukuthi uhulumeni waseZimbabwe akavumeli ukuthi izizalwane zaseZimbabwe zibe lelungelo lokukhuluma. Sibona futhi lokhu eqhubeka elanda labo ababesenza ikakhulu ama-mask abhalwe ZANU PF must go, bebalanda ezindlini belanda journalist. Siyakugxeka kakhulu, yikho ke sifuna umhlaba wonke ukubona ukuthi lokho kwenziwa nguhulumeni ongalandeli amalungelo abantu, ongafuni ukuthi aphikiswe intando kayiphikiswa. Yikho sithina sithi abasebenzi izalwane zonke zaseZimbabwe, abantu abahlala emakhaya, izakhamuzi zemakhaya, umhlaba wonke kawuzame ngendlela zawo zonke, umbabantu kabazame indlela yabo yonke ukuthi babambane babonise ukuthi thina njengezalwane zaseZimbabwe uhulumeni wethu akasiphathanga ngendlela.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe, njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwean Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kunjalo nje, umnumzana Julius Malema uqale ngeviki edluleyo ukuxophana lohulumende weZimbabwe ngemva kokuthi uzabhadala abelungu imali yamapulazi. UMalema wasola lokhu esithi yikubuyisela emuva umzabalazo wezomhlabathi. Kodwa izolo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa usole uMalema esithi usebenzelana labakucele leZANU PF elithiwa iG40. Kesizwe amazwi kaChinamasa ekhuluma emsakazweni weZBC izolo.
And I want to say this to Mr. Julius Malema. Making inflammatory speeches and donning red worksuits and berets do not make a revolution. A true revolutionary, which by the way you are not, first and foremost would acquaint himself with the concrete situation he is facing and would plot step by step the tactics and strategies on how he can attain his revolutionary goal.
Lawo ngamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU PF ekhuluma emsakazweni weZBC izolo ntambama. Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo, uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owathi kumele avezwe ukuyafakaza ukuthi mpela usetholakele. High Court inqume ngomgqibelo ukuthi amapholisa kwakumele aveze umtshehiwa owathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi yiwo amapholisa kungakedluli amalanga amathathu. Kwathi ngelanga linye ntambama umtshehiwa ongumzukulu omhleli wenkundla yezimlife.com umnumzana Mduduzi Mathuthu watholakala ejikelwe duze langakibo emahatshula elamanxeba esabekayo njalo ecatshangelwa ukuthi wanathiswa itshefu. Umtshehiwa wathathwa labanye abazukulu bakamathuthu ababili lodade wakhe ngemva kokumswela endlini yakhe uMathuthu. Bathi kumele aziveze lapho acashe khona andubana bakhulule abomndeni wakhe. Amapholisa afika ahluthu namafoni akhe lama laptop esithi ayamdinga ngoba engomunye wabantu abajojozela ukugenqulwa kombuso wezanu PF ngodlakela. UMathuthu nguye waqala ukuloba udaba lokuchaphazwa kwemali ngowaye umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo lamadodana kamongameli Emerson Mnangagwa. Abanye abazukulu bakaMathuthu lodade wakhe bakhululwa langalinye. UMtshehiwa yena ulokhu elalisiwe esibhedlela njalo igqwetha lakhe umnumzana Ngqubani Sithole uthi ulimele kakubi. USithole uthi uMtshehiwa engehluleka ukuya emthethwandaba lamhlanje ngenxa yamanxeba bazacela umanje ukuthi azihambele esibhedlela ayembona ukuthi usetholakele lokuthi ukusimo bani.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa, uchawa ungani ngumuntu obulala inyoka. Indlela achawe ngayo izwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi sanamuhla kulo muntu ongabamba omnye umntwana omnye umuntu olegazi ngendlela yena leyo kubuhlungu kakhulu, akuzwisiseki. Ngakho ke siseselohambo kakhulu njengamaZimbabweans lokuthi sizwisise ukuthi ama rights ethu amenjani. Akuyadanisa kakhulu, ulimaziwe umntwana lwana ulimele kakhulu.
Odokotela bathi ulimele okunganani?
Kube le hunga odokotela bengani bakufaka kwe oval ukuthi hayi ama kidneys akhe ungani afuna ukuba le problem encane. Ngakho ke hayi siyabonga ukuthi odokotela bayagijigijima bazama ukuthi bakulungise ngoba kuvele sokuyinto amanzi asechithekile. So yonke into sisibanjwa ngesiphangephange olokhu esesibhedlela from all we know and bazama ukuthi bakulungisise khona.
Liza mangala yini emthethwandaba lidinga ukuhlawulwa nguhulumende phezu kokuhlukuluzwa kwakhe?
UMtshehiwa yena yi-client yethu, ngiyoza sinika ama-instructions okuthi siyibambe njani indaba leyi. Kodwa obala ukuthi ngendlela atshawe ngayo kumqoka ukuthi laye agijimele enkantolo, inkantolo ikubambe ngendlela okufuze kubanjwe ngayo. His constitutional rights have been violated. Ngakho-ke yena uza sinika ama-instructions. Thina singomathuma omathunywa kalampontshi. Ngaye sethe wathi hayi kayibanjwe ngendlela enje, awu siyefela khona njengomkhaza.
Bakhona abathi iSADAGI le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe zimise ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo. Ulubona njani lolu daba?
Ngukhangela ngelihlo lomthetho. Thina njengama signatories iSADAGI njalo le-AU kule role okumele bayidlale nxa sokuthe kwaba le situation esihlangana layo le Zimbabwe ukuthi sure uhulumende nango sevuke ubhinya, nango ubaba sechaya abantwana, usechaya abantwana sekudliwa kaloklubhu. Hawu, abafowabo kambe bangamkhangela bathule, kumele ukuthi bamkhuze ngoba amalungelo abantu ngendlela asebanjwe ngayo lapha eZimbabwe ngelihlo lomthetho hayi kuyadanisa. So into enganiyadanisa ukuthi kathi iSADAGI leyile AU izazingenele sokubule umntakabani njalo sokuhlukunyeza umntakabani ngoba namhla ngutawanda kusasa sikwazi ukuthi ngubani njalo asinike size simelele ukuthi babe babili babe bathathu angithi khonoko sokusuke kwenzakala into sokumele ukuthi ngabe isadakhe kumbi AU isishwa isike yashwa istatement njalo iyakhuza umfo wabo angabe lahleka phela genuinely kodwa kakhuzwe yiko kuqakathekile
umnumzana Ngqobani Sithole ligqweda elimela uTawanda Mjehiwa ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo uhulumende yena uthi kasoze egoqe izandla ebukele abantu bezama ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni wakhe le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Oma manje kesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obelibutho uEkomodo Jasper Chimetsa ukuba ngusibalukhulu wezempila kahle. Uchimetsa uthatha isikhundla esachiwa ngunkosikazi Agnes Mawomva. Oselesikhundla sokukhokhela ikomiti elisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Iphepha ndaba le-Chronicle lithi kulabantu abahlanu abamiswe emthethwandaba izolo phezu kodaba lokutshotshozela umbhikisho ongasaphumelelanga ngolwesihlanu. Ababili bathiwa babonakala emgwaqweni bethwele iflag yeZimbabwe. Okwamanje kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarbonani sarbonani ku Studio 7. Mina ngokuzalwa ngizale enkayi kwesikhobokhobo. Ngizama ukunxusa abantu bakithi kwesikhobokhobo ukuthi hayi asivule namehlo, asivule namehlo bantu bakamthwakazi. Sivotele umqondisi moyo. Kunini sivotele izano PF, sivotele omnanga kwabonke ochamisa. Ngamashona musi bonke laba bantu. Sibavotela kungelalutho abasinaka ngalo thina eMandebeleni. Na ngumqondisi moyo usekhona. Uzama ukusivusa thina amandebeli ukuthi vukani vukani lonke lizenzelelani kunini sifuswa ngamashona ngakho sithi asimlandeleni umqondisi moyo bakwethu siyabonga
ya ngu 04 ukhuluma ekezi marinoha ngibona kuyinto enhle ukuthi abantu baqhubeke phambili kube kwenziwa iviki zonke lokho kwenzela ukuthi igovernment lekhona ishone phansi yephansi njengoba namafemu nesitolo kunje kuvaliwe iyaluza yonke into ibambe ngakho so namasosha namaphoyisa ngicabanga nawanesandla kukhona lokho siyakubonga ukuthi bakabavimba abantu bengayo emsebenzini bahlale ezindlini yabona ngu 04 lo ikhesi marinoha
Ndivuka njani Studio 7 lawo wonke abantu abakhona emakhaya abalaleli. Hayi mina ngivukile ngapha mina ngisibuke esigabeni seMathibeleni North. Sorry, into esikhathazayo lapha mina into engithanda ukukhuluma ngayo lapha. Kanti njengoba kuthiwa lapha sikhulume lelo bayini kuphela singakhuluma indlamu. Ukuthi abantu bezani bona kanti kabakho yini kesizuvo lwabo bona ngoba labo ama-supporters ezizani ngabantu. Esihlezi labo, abantu esiphila labo. Ubona bathini ngomumo khona, bathini ngezinto ezikhona. Ngoba laba kuzwakala abantu be-MDC, kuphela kuzwakala ama-opposition party, kuzwakala kuphela yo-order zwakala. Bona be-ruling party kati bona bathini. On the ground. Sifisa ukuthi sizwe bona ukuthi bona babeka mbono bani. Ngelizwe leZimbabwe babekana abahlali. Besizwa imibono yabahlali ukuthi kati bona bathini.
Njalo futhi... indaba yamaplazi kuba Mnangagwa mathi ubhadala belungu amaplazi uyenza kuhle kodwa sibona ukuthi amaplazi lokho athathwa indlela engayisiyo ilizwe lahle lafa njalo maye babhadala abantu labana kube ku right ebabhadala bebele bekhe bezohlala futhi emaplazi yabo bethola imali yokuvusa amaplazi abo labana abantu bephuma emaplazi ngoba sifuna ikho storage ivuke kube le nyama eziye emazweni ilizwe lethu linothe libe le mali Mnangagwa engaxotsha abantu emaplazi ha siyamvotela uyahlala ekhona kananzelele ukuthi into ewisilizwe liplaza kuphela abantu balemizi ngathu umuntu lomuzi wakhe yibo iphinde ibe lomuzi khona lesigangeni lomahlalisane wakhe so ku right ukuthi thatha amaplaza ebiza abalungu abancinge bakhomba side imali yabo lezo bevusa be five fence ilizwe livuka abantu besebenza
Studio 7 ngibonga kwa Studio 7 kwasakazi bethalela umsebenzi womhlaba senzela nami ngithanda ukuye ngiphosela amelizi ku-Studio 7. Mina inkosi nxa ingangibusisa sibili lami ngibe ngumongameli ngibe ngupresident. Mina umuntu wokuqala sibili kumbamba ngokufaka entolongweni umalala ngoba yili khanda le-corruption, ikhanda le-corruption igcwele kuye kanye ujaji omkhulu nele nguye-ke uku-corruption yena. Akhulunywa ngenkohlakalo okukhulunywa ngumalala ngingafaka yena strategy lesengilandela lo jigu bona bobabili yibaba le-corruption bokuqala yikho-ke beyivezi i-corruption ngoba vele yibo yiwo amakhanda e-corruption bona.
Salubonani, salubonani umkhokheli okhulumayo. Bengicela okukhuluma nje into ezimbili lana. Bengifuna ukuzothi kanti lilizwe linjani lo president ongafuna ukuzwa ama mistakes yakhe akwazi ukuthi alungise. Abantu uma befuna ukusola bayavalelwe ezindlini betshaya sokusiba sobalwa ukuthi ke lana sikubuswa ngenkani. Ubuswa ngenkani amazwi onke siyabona nto betshengisela bekhomsa ukuthi into ethile abayifuni. Kwenzakala njani kunalokhu? Hhayi kunzima-ke kodwa-ke kumele umuntu ebekwazi lapho kurongo loku kuhle ukuthi abantu bazonda into abangayifiniwe yini ukuze adonse amasoyisi. And futhi ekhumbule ukuthi ufakwe ngabantu-ke ukuze abe lapho namasosha la namaphoyisa konke kumele bekwazi ukuthi silungise lapho naye khona thina sodwa. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7 ngiyalibingelela. Mina ngungwenya. Ngiye ngicele lapho ungene ehlelweni luka Studio 7 lapha ku Live Talk. Ngangicela ukuthi mhlawumbe nxa kuyabe kukhona inhlelo ezikhulunywa ngazo nami ngibe sengithola mhlawumbe isihloko sodaba ukuze lami ngikwazi ukuba nami ngibeke lami lokho engiyabe ngibeka nxa kukhona mhlawumbe lapho kukhulunywa khona.
Yani basakazi bethu baka Studio 7 okukhulumayo ngundodana Ndlovu eCatchbark eGarikayi lapho kwapa nje khona khona omunye uNels. Mina umsebenzi wami basakazi ngikhapenta ngisebenzela kakhulu ezindlini. Izolo ngibizwe ngumakhelwane wami khona phana lapho kwapa nje khona iCorona esithina ngizomfakela isivalo uthenga isivalo esitsha ngizomfithela endlini yakhe khona phana. Hayi nginanzange ngavumelana nakho ngiyalile sibili kodwa ukwala kwami ngithe anginamathuluzi abolekiwe ngomunye umuntu lami ngisezama ukunqabela impilo yami kodwa hhayi ngibonile sibili ukuthi i-corona abayithathi serious.
Masakazi we-Studio 7 ngiyalibingelela nabalaleli ngilibonga njalo ngilihlonipha ngodumo olukhulu ngisithi qhubekanti senza njalo likhuluma umsakazi wolokhulu. Bakithi siyakhuluma ama-recorded avula siyacela zihlobo zethu ukuthi lalo bazibaningi lathi kuphela leke lithi cha-cha okwethu lapho. Hhayi asila amaningi isikhuluma ngokuthi bakithi sesidiniwe ngezani PF. Bakithi siyacela ukuthi asizameni bantu kubambana eZimbabwe silweni impi njoba abadala bethu babaqeda ngegugu round. Besicela nje sife ukufa yikufa ukubhubha yikubhubha bantu beZimbabwe asikhipheni umbuso wezanu PF. Sesidiniwe bakithi ngokuthwala nzima abantwabethu bathwele nzima eZimbabwe siphandle sithwele nzima njalo nje akulunge lethilizwe kanti ngelinjani ngani kade besicela ukubuza imali ezidoletha phandle kwamazwi ukuthi kathi ziyakuphi isikhwama sezanupiyefu lesi sivuza esingathungwanga ayisesikhathele bantu abesicela ukuba nombuso wezanupiyefu ukutshintsha kathi wenza umuntu ungela ngitho kukodwa okokuthi thiwa iyenzile. Asikhathele bantu sidiniwe ake zame ukuthi bantu beZimbabwe sikhipheni iZANU-PF. Ngiyabonga Mankala naseBotswana ngikhuluma ngila eBotswana.
Ndawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli imlayezo yenu ibe mfitshane ukuze senelise ukudlala yonke. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Inani lasebele gcikwane le-coronavirus ngapha kwele Melika selisedlula izigidi ezine 4.7 million labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu lamashumi amahlanu 155,196. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe ukuthi edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona kumi njani.
Ya, umama we-COVID-19 ngapha, hayi kawumuhlanga sibili. Kawumuhlanga, kukhanya igciwane leliyamemetheka sibili ngesiqubo esikhulu kakhulu. Okokuthi ngomvulo nalo odlulileyo amalanga amafitshane ayedluleyo, ugovernor walapha uhle wapha ofaka isinqomo ukuthi wonke umuntu akabe lama-mask, wonke umuntu akagqoke imask ikakhulu endaweni ze-public. So into esikhona ukuthi lalaba kade bengafuna ama-mask soke sebefanele bawagqoke. So umama lowo mobi sibili kakhulu ya. Asikabona ukugcina kwawo.
Indawo sezivuliwe yini ezifana lamabhawa, amabhayisikopo lezinye ezokuzilibazisa, njalo abantu bayahamba yini endaweni lezi?
Ya, indawo sibili zivuliwe, indawo zokuzilibazisa, kodwa indawo kule limit yabantu abangangena khona ngesikhathi sinye ngasinye. So kodwa lanxa zivuliwe kakusikho lokuyana okwansuku zonke. Kodwa ke hayi, indawo sibili zivuliwe, konke nje le ndawo zabantwana ezokudlalela. Lanxa okuningi nje kwakhansilwa vele nje ekuqaliseni kwenyanga kumbe ekuqaliseni kwayonalisizini, kwale kwakhansilwa sibili okuningi-ningi okunjengama-parks, ama-parks lawa akuzithokozisa abantwana lezimoto. Kodwa hhayi, okwezindawo zokunatha lokudla kuvuliwe lanxa abantu nje behamba bexwaya besesaba, kodwa-ke kuvuliwe.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. Ibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi ke sikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF, umnumzana Julius Malema, usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Obethunjiwe ngeviki edlule ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe elimele uTawanda Mutshehiwa, umele ahanjiswe emthethwandaba namhlanje, owanquma ukuba avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.